isidlo sevenini sekuxhumana lonina walingane uNkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda namhlanje lapho alaliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Mangisendlini igorobha umntana seningangasekhona phakathi selindawo ngangena emnyango esithendweni elindawo ngingena umntwana eqala ukuphaya ngathi ngiyathalasha ngabona umntwana indawo ngingamhlane yamdonsa nathi yayigijimisa yaze yamikhiya yayibaleka indawo yamluma isithondo sakhona siyidikho vele siyigoda oyivrandi lami liphezulu so wauthi yona ukweqakwa ngisiyale phansi aye ngangicandi zendle ngithola sefika umntana
la ngabanekekela inyamazana zenhle abenatar parks and wildlife management beyake bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osekukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.